Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka ukuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi ku dangerous kodwa bayazinikela. Bacine sebegqitshelwa sebephansi.
Abathengi baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha isidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo.
Ayiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo aluba nayethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, uMnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Highlanders le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Umgodi lo utshona okwamamitha ngamakhulu amabili 200 meters, njalo abahlengi laba bathi kababoni ukuthi ukhona owasindayo kulenkosi ongaba esaphila ngoba babone igazi elesabekayo phakathi lezinyama ezahluzuka ngesikhathi abembi laba bewela kulumgodi. Lingozi yenzakale abembi laba bezama ukuphuma emgodini wasokuqamuka intambo yenkolovana ababe phakathi kwayo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo labo batshele iphephandaba leHerald ukuthi kababoni ukuthi ukhona owasilayo. Izihlobo labangane babembi laba batshone bebuthene kulumgodi bephakathi kosizi olukhulu bebukele abahlengi bekhipha amanzi ukuze bekhiphe izidumbu. Okunengi asikuzweni kungxoxo esiyenze lentatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube obekulumgodi.
Kube bakwenzakele ukuthi izimba mgodi lezi zithese ziphuma phandle emgodini ngomgqibelo ntambama ngabo 4. Intambo engorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo kubikwa mede uko 240 meters ukutshona. Kungakho lapho kuthatha ngokuthi bakhona kulamanzi osokwenzakala kathesi ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze beyefika lapho kuthatha ngokuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi. Sokwenzakala kathesi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona, mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu, so kubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile?
Ubufakazi obukhona ukhanya kulama rescue officers from eVumba, abeVumba Tigre Mine yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba bantu emgodini. Imibiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi behamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezi nama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okuthi ukuthi abantu laba bangabe begalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumbachi kwelaba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo, ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo. Kodwa kukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi wona la ukuthi yibo abangena phansi besiye emgodini njalo yibo abakhipha lawa manzi. Senelise njalo ukukhuluma lezi muli zalaba abantu abacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bengabe sebefile abaphansi. Kulumele izimuli zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele. Labanye abasuka kwindaweni ezinjengabowange abathi bafika izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhithwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela sesisengela lesi khathi ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe abantu labo bengabe sebedlulile.
Amapolisa ke?
Amapolisa lawa khona abekhona khonapho kodwa wona nje amapolisa abezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuzakhishwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.
U-Albert Ncube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ese-Bucks Mine e-Colenbourne duzane ledolobho le-Gwanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union umnumzana Cotton Ndlovu.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka ukuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister oemgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo. Kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide. Bagebha okungingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela. Kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi albana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapho abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje hayi vele ka ingenjeki kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyo. Kodwa abantu bayafa langa ngelanga. Kulusizi olukhulu umuntu wakithi. Ngishela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akadubazi.
Umnumzana Cotton Ndlovu ngowenhlanganiso yabembi iNational Mine Workers Union. Ingcitshi yezicubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu zithi uhulumende kumele aphume lenhlelo zokuhlenga uZulu odubekayo obhekane lobunzima obudalwa yikubhidlika komnotho. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto ikhwele ngesilinganiso esikhulu ngempela sonto, kanti lezinye izinto ezimqoka zibikwa sezisilela ezitolo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ukuthi lesi sinto semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcitshi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla, ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Chikugwa, ingcitshi ecubungula ezomnotho esebenzela ikoalishini ele University of Zimbabwe, uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo,
ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke sihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com awathi yikhona yokhokuthiwa ngama-basic commodities sokudula. Akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthu kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile. Umkhonomi wethu sube singathi inflation umbeni sithini kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi umnumzana Dapiwa Dubena othi udubo oluselizweni alusenani lokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi okwakathesi eZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu, ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelilizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente.
Nkosikazi Beatrice Khosana isekamunsi yarare uthi kumele uhulumende asebenzise amabizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize, ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ukusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo, ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokhu lalokho, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanisa ukuphila, ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakhonokho. Abantu bayantshontshe bayazitshontshela thina, at least benganika impuphu, ithukela, i-cooking oil babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yako leZimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcweti ezicubulana ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kumhlangothi lwabazisebenzelayo, kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamasekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika loba eleZimbabwe, esokuphazamisa njalo abazisebenzayo, impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana nokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye nendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, umnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ekhuluma lomsakazo weStudio 7. UShaba wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eseteswa umlando wokugcina umsolwa wakwele Rwanda owayedingwa yilelo lizwe kanye lomanyano we-United Nations, umnumzana Proteus Mpiranya. UMpiranya wayeseteswa amacala okubulala kumbhuqazwe owacobodisa abantu bohlobo lwesithuthi abafika phose isigidi 800,000 ngo-1994. Abacubunguli be-United Nations baze bathola ingcwaba lakhe eHarare kumalanga asanda kwedlula sokukudala wafa, lanxa nje uhulumende wayesala ukuthi uyakwazi ukuthi ungaphi. UMengistu yena owayebusa ngochuku wathonisiswa inkantolo yakwele Ethiopia ngamacala atshiyeneyo evele sebalekele eZimbabwe, wetheswa isigwebo sokuhlala entolongweni impilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elamacala okubulala abantu abazinkulungwane ezimbili 2000. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu. Uzakhumbula ukuthi uMengistu ule minyaka eseZimbabwe lapha ngama-90s, kule minye indoda wakwabothwa evele e-Ethiopia elanda ukuzobulala uMengistu, wasebanjwa ke uHitman Law. So akwazi ukuthi uMengistu ulamacala adalayo bami-entertainile okwesikhathi sonke senesa abantu be-Ethiopia befuna, bavele nje bafanana labo babantu bona laba ababagcinileyo ngabangane babo zimbila zantabanye. So lokho abakwenzayo nje ukuthi sebebanjwe zinhloni ngoba sebephumela egcekeni ukuthi bavele bagcina izigangi.
Udaba lukaMpiranya okhuluma ngalo Ndebele ulubona njani wena? Ngoba siyabona ukuthi abaningi bayamsola uhulumende bathi ubevele kwazi ukuthi useZimbabwe nguye obemgcinile.
Uhulumende wayekwazi ukuthi umuntu lo uyadingwa yeGenon, one of the most wanted abantu be-genocide eRwanda. IRwanda kayiqalisanga namuhla ukudinga undoda lowo, bevele besuspecta ukuthi useZimbabwe, kodwa ele Zimbabwe lenzangani lona alikwazi. Sikhuluma ngomuntu owafika eZimbabwe ngo-2002 waze wafa ngo-2006 ele minyaka eyi-4 ehlezi eZimbabwe bengatshelanga muntu. From 2006 kuze kuzofika lo nyaka bebevele bekwazi ukuthi sowafa. Uzacabanga ukuthi 2017 kuphumeni kwamgabe laphana kwaba lokuphithizela kwabantu beRwanda besithundoda lowukhona labe-United Nations, kwakucatshangela ngesikhathini sokuthi uyaphila uhlezi eZimbabwe. But akula hulumende eZimbabwe wathi hayi umuntu lo sowafa. Phela akumelanga sicabanga ukuthi government engakwazi ukuthi umuntu lo wayengekho, ngoba yibo wabuya leyo ndiza mthina yamasosha wanikwa amaphepha egula wahanjiswa esibhedlela, wanika ingcwaba, wanika i-death certificate. So bebenawo yonke information ngesikhathi esifa kusenziwa amafunerali abantu bonke beRwanda bebuya bezobuthana eZimbabwe, babengakwenza kunoku kambe bengaya beZimbabwe bengakwazi. So bebezele bekwazi bemfihlile, and kuthi nje kathesi sekufika isikhathi ukuthi one bakwazi ukuthi sowafa, two sebenza ukuthi bezikeze ukuthi bona ayisibo ngumgaki womgcini.
Nxa sikhangela udaba lukaMpiranya lodaba lukaMengistu, kukhona yini esingakufunda ngodaba lweGugurahundi?
Ngiyathengisela ukuthi iZimbabwe kayisoli ngeGugurahundi, yikho begcina abanye abantu abakhuzwa ngegenocide. Bese kusithengisela njalo futhi ukuthi labo ebasitshena sikhuluma ngeGugurahundi sithi kuzaba ne-justice kuzabana nani, asikhosweni siphinde ukuthi as long iZanu isembusweni ngelinye ilanga kulo muntu ongafakwa emthathandaba kuthiwa uyetheswa icala lokubulala amaNdebele ngesikhathi seGugurahundi. Ngoba xa befihla abantu ababulala abantu kwamanye amazwe, pho benzani ngamasosha abo abulala abantu? Bona ngani bangabakhipha bebafake ejele bona besihla abantu abavela kubo Rwanda khona nakwe-Ethiopia khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ekobulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuke izolo emdlalweni wenguqu obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni abalisa ele Highlanders lele Dynamos. Ele Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana labatsha abaphatheka ekusebenziseni izidakamizwa ezigoqela iheroin, icocaine, crystal le crystal meth. Iningi labathatha izidakamizwa lezi libikwa kungabantwana besikolo ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Kubika uEzra Chisaspanda.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza abahlale bejabulile beqhuba izifundo bengenamicabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Ukuze ngibheme i-peer pressure lami ngithole kanganini. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga. So nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha. So lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi. Kodwa iqiniso ukuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele ukuthi hlala kusithi lokho ngibhema, ngibhema, ngibhema. Noma ngingela mali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umganu noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje labangani.
Ubuto Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yanathi uyathi usunathile babantu. Ukwesona lesi sikhathi usabunathile kusakudayisa. Induli zabe zingekho serious. Ekuseni waphaphama lapha ibhabhala zikubulala. Uqala phansi.
David Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungathola umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mina nginathama sometimes the explore. Kepha lokho kwathi ngothombonyo lokho ngesitadium lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo. Uthi uyabona umngane wakho la isithi. Asila minithi. Ucinga ukuthi uyawisa lokho wabona. Day. Awusakwazi ukudinga imali enele ukuthi wena uziphilise. Ukwazi ukuthi udinga imali encane ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ucabanga ukuthi kodwa imali ingabe ngayibhenka.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu yole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha nginadinga ingoma lapha ngizama ukukhipha ama-stress ukuthi umsebenzi angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginade khona lokhu. Nginganathanga ngezwa sengidiseke, ngiyabona sengidakiwe ngingasacabanga okuningi. Ngitshoneni le khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo. Uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Babe wamaklubhu lokhu wama-NSF lokhu wabilile. Khaba kuthatha ngangabona omunye kuphethe. Sekuqumeka. Kanti kuyabe kukanje so. Kuyingwesa. Abona omunye ekuphosele kulilitshe zomphakathi. Ulitshe lophiyana engakuphosela nje. Sekuthatha ilayitha. Ilayitha leya. Se ilayitha lapha ngamayilayitha lapha. Ingathisa ilitshe leya liphaka lapha. Sokuthiwa le-smoke lesiya. Sokusitsha. Ubone sekuhotsha intutho naya. Umuntu angibona vele ngamthola ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngincembe kungithoma kuze zange ukuthi ngiqothe angelizwani.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebiswa yisigula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe kune besenza into yokuthi bazibulale into embi kakhulu ikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane lendaba yokuthatha ama drugs
abaphethe ezempila kahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abantu asebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebenzisa iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe imali yesitho sisemane ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isimise yonke imidlalo yesigaba lesi ngemva kokuqhamuka kodlakela obeluphakathi emdlalweni obuphakathi kweHighlanders leDynamos izolo kubika uJoseph Njanji.
Umbiko olusho isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele uthi imidlalo yonke isimisiwe ngemva kokuba sekusiba yinhlala yenza ukuba lodlakela enkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili kuNkwenkwezi bazahlangana bonke abaphathelane lokuqhutshwa kwemidlalo yenguqu elizweni ukuze kudingwe indlela zokuqeda leli hlazo eselingcolise isimo somdlalo wenguqu. Walandela umdlalo wenguqu Washington Spanda layo bengomunye wezibukeli bezithe gwaqa enkundleni eBarber Fields ngensonto uthi ukungajezisi abadlali okwenziwe Nompembe uJimmy Makwanda yikho okubangele ukuba umdlalo ugcine ungasafikanga emaphethelweni.
Ayimina ngombono wami ngibona ngani uNompembe umdlalo ufanele ubambe ngcono. Ngibona ngani igame ivele iqalisa kungani kumehlulile because I feel like bekumele ukuthi abe in charge ngoba sifuna ukuthi kulabanye abadlali ade bengani badlala irafu. So I feel like ukuthi at that point uRefu ufanele aqalise uku-issue amakhaya atshengisele ukuthi is in charge kafuni ukuthi amaplayers adlale okulimazana.
Umdlalo umiswe okwakuqala ngemva kokuba imvimbi yeqembu leHighlanders uAndrew Tandy elinyazwe inqagala umgadli osakhulayo weqembu leDynamos uBill Antonio. Lapho abalandeli beqembu leHighlanders abajinge kakhulu befuna ukungena enkundleni uphinde wamiswa njalo ngemva kokuba iqembu leHighlanders lihlohlile. Lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abathabe baze wangena enkundleni kanti abadlali kanye labalandeli beDynamos bona bahlasela uNompembe labanye bakhe. Ngokucubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi ukuphakama kwabadlali bejingela uNompembe lakho yikho okudala ukuba abalandeli babe nokufuthelana.
Abadlali bethu yibo abanye insider abasekeli ukuthi beqalise ukujikijela khona lokhu. So nxa singalungisisa khonapho ukuthi abadlali bethu kumele babekwazi ukuthi they play to the whistle. Khonokho i-decision yenziwe uNompembe ayilandelwe bese kusetshenziswa ezinye indlela ezokuthi-ke litshengisele ukukhona nakwena.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi ubudlwangudlwangu kudalwa yikuswelakala kwemfundiso.
Ngokubona kwami kumele kube nemfundiso enkulu ukuthi kungabi leyo-legalism, imfundiso kubadlali ukuthi bamele bezibambe njani nxa uNompembe ekhulumile kanye labasekeli.
Ensukwini ezedluliwe umdlalo ophakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders enkundleni yemandaba lawa ufikanga emaphethelweni njalo isimbalwa eminye imidlalo lapho kube khona izehlakalo zodlakela. Imidlalo ibisifike kuviki lethumi lanhlanu ngesikhathi inhlanganiso ye-PSL ithatha isinqumo esokuba imiswe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iziphethe ngebezihamba phambili. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawile emgodini weBucks Mine eColenbond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngeEthiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Dynamos le-Highlanders izolo. Kwanele
elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi.